Iningi lezakhamizi kulomhlobulo liphila ngokudla okuthunyezwa esilobo ezisebenza eGoli okubuya nakwamalayitha. Kodwa kulandela udlame oluqhamuke kwele South Africa kunsukwane ezedlulileyo, kulandela ukubotshwa kwamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe, iningi lithi lokhu kungadala ukuthi zilambe ngoba labo abathumeza ukudla belakho ukulahlekelwa imisebenzi. Unkosikazi Siphathiswa Nkala isakhamuzi esilikwe eGwanda North uthi ukusasa yabo ibuvulibana ngenxa yokungahlaliseki kwele South Africa.
Sima ngapha emhlubulweni weMandebeleni sithi siwelwe yifu elimnyama yilokho okwenzakala eGoli, ngoba thina vele impilo yethu idese kakhulu eGoli. Khona ngale ukudla sikuthole eGoli, imali siyithole eGoli, abantwana nxa beceda isikolo kumbe bengaqedanga khonokho nje vele impilo incinciseka khona ngale eGoli. So lokho okwenzakalayo sihle sifone ngangithiwa kuyikugcina kwempilo yethu, ngoba ukuthi sizasukela ngaphi siya ngaphi nxa eGoli iqhubeki nje, ayi sisuka singasazi shuru.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi seMatobo laye uthi ukhathazekile ngezehlakalo kwele South Africa.
Udushe lolu simanginanzelela kakhulu luyasidalela uhlupho olukhulu, ngoba sihleli nje sithembele khona. Manje ma sokuyenziwa kanje bangaka abafowethu abazilahlekelwa imisebenzi laphana, nanjalo ukudla okuningi thina siphila eSouth Africa sithembele eSouth Africa. Siyacela ubukhokheli ukuthi abuzwisisi into efunwa ngabantu ukuze kuyehle.
Umnumzana Vusa Nkalo odabuka eGungu eGwanda South ephila ngokuthenga impahla kule South Africa ethengisa kuleli, uthi sokunzima ukuthi bawode impahla kwele South Africa okuzadala ukuthulela kwempahla kuleli.
Thina abantu lapha, abantu abaningi izitolo ini baphila ngokuthi omalayitha baze bebaphathele izinto khona ngayo. Hayi, ngathi kusihluphile kakhulu, kuyasihlukuluza sibili okubi. Kodwa njengoba sekungathi kulamasotsha ezitaradeni khonale, ngoba sithi bathi kulamasotsha ezitaradeni, ngathi umuma khona uba ngcono. Kodwa hayi, njengasosomabhizinisi abancane sizisebenzayo sizama, hayi hayi sibile, hayi into yakhona.
Ukhansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi nawe esabela ukuthi impahla zizosilela ezitolo okuzadala ukukhuphuka kwentengo yazo.
Izitolo zonke eziningi zivela impahla ngezivela kwale eMzansi. Abantu abethu bebewoda beletha khonapha izitolo zeMzansi zezisincedile kakhulu, ikakhulu langentengo ibisiyehlile kakhulu. Ngiyazeza impahla ezivela khonale, nalezi impahla ebesizithunyelwa abantu abethu sivele sesingabantu ezivelele seziphila khonale. Lolu dubo luzasishiya sengozini emangalisayo.
Unkosikazi Juliet Ngcuwane ongumqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama litshawa luvalo.
Omama bonke babambe amathumbu. Khathesi sizothi abanye abantwana sebefile. Ngokwazi kwethu ngenani labantwana abaseGoli abeZimbabwe, kambe kungakhuthakala ukuthi kuswelakale oyedwa oweZimbabwe? And nxa engowakho, omama bakhala ngokuthi nxa engowakho uzatshelwa mbani, uyabe bonwe mbani?
Osomabhizimusi kanye nabacubungula ezomnotho bathi undakelo usaqhubeka kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla kuleli. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa esithi lolu dlame lulakho ukuphehla udlakelwa kwamanye amazwe agoqele leZimbabwe. Abantu abedlula 212 sebefile kulolu dlame, walimala abanye. Izizalwane zaseZimbabwe ezifika phose izigidi ezintathu 3 million zasuka kuleli ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa kulandela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.